okhokhela uhlelo lolungu unkosikazi Deborah Mukhasa.
Uyabayimemba yethu for umnyaka yonke ubhadala idola lama-subs ethu ama-5 rand per month. So ungaba yimemba yethu usesincedisana nawe to join ukuba ku-insurance ku-medical aid yethu nale. Le 3 packages sile 1 bronze obhadala $5 and uzathola i-fire policy, uthole i-medical aid, uthole le-hospital cash plan. So i-medical aid yethu sisebenzisa i-first mutual. Ubhadala every month $5 uyathola ama-benefits wona lawo. Nxa ule-dependent ulibhadalela $4 wena ubhadala $5.
Then sibe sesiba ne-silver $10. Then i-gold ile nge-15. I-gold sabe sesi-include insurance. Nxa ulemota siyakunika i-insurance yemota i-third part. Then for i-silver si-include i-personal accident. Ku-personal accident laphana yikusuka kwakho usiya hoda uyenze maybe accident lese usuka emagwegwe usiya e-market. Ungaba phakathi kwendawo khonapho yenze accident kule cover esikunika yona ukuthi uzilaphise esibhedlela. Then for i-bronze $5 yiyo engathi ithathwa ngama-vendors amaningi because it's affordable.
Okuhlelo lolu unkosikazi Doreen Selimane uyakuluthakazelela kakhulu.
Uhlelo lo-insurance lu-right kakhulu and futhi it's affordable uhlelo lwakhona ngoba it's $5 per month. So singathi sikhangele izinto zakho amagutsu abantu ayabe seku-safety side. Singakhangela indaba-ke yakuyenzakala komthize kwatsha. So nxa ku-insurance istaff sakho sonke if si-recorded ukuthi ngisemalini you'll be getting insured. So luyanceda kakhulu especially ama-vendors and it's affordable.
Lo nkosikazi Charity Mpofu uthi lunceda abantu abaningi abathengisa bethengisa impahla emigwaqweni.
Especially nxa sesikhangelela i-security yama-vendors abantu abaphila ngokuzisebenza. Uhlelo lolu luyanceda ngoba uyathola ukuthi i-vendor isihambe emsebenzini yehlelwa ingozi kumbe yalimala. Besingalalo uhlelo olufanana labo-NASA ukuthi luyakwanisa ukukunceda lanxa usesibhedlela. Kodwa nge-insurance leyi i-vendor isilakho ukuthi enga-admit esibhedlela nalawa amalanga a-admithileyo insurance iyakwanisa ukuthi imbhadalela. Iphinde njalo isize khonapho nxa i-vendor isithe yehlelwa luhlupho lokutshelwa zimpahla kumbe lokutshontshelwa kumbe lokulahlekelwa. Iyanceda kakhulu ukuthi i-vendor ungawi kodwa ukwanisa ukuthi u-ode futhi ubuyele back into business. Okwakathesi angeke ngithi ukuthi sesatholani kodwa ngenxa yokuthi besingakayehlakalelwe ngomonakalo njengama-vendors. Kodwa ngendlela engibona sisebenzisa ngakhona sikhangelela ukuthi lanxa singehlelwa loba yiluphi uhlupho i-insurance leyi ilakho ukuthi sisize kakhulu.
Lokhu kuza ngesikhathi abantu beZimbabwe bekhala ngesimo esibi elizweni. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngiyogibs Dube.